Ya ukubona kwami into yokuqala yokukhulumisana. Kumele sixhumane sikhulumisane ilizwe lonke nje kuthane ley'ndaba zomnotho ukuthi sizophatha njani. Kodwa kumele kube lezinye izinto eziqokoqela lapha sikhuluma mayelana ngomnotho, indaba yemali leya phansi, nemali nje jikelele ukuthi iphathwa kanjani. Into engani sihlupha kakhulu lapha phansi ukuthi ama-exchange rate lawa ama-US dollars times 4 ngapha phandle emkambo lo wokuthengiswa kwemali ngapha emabhange amakhulu 1-to-1. Into engani kumele ithuzwe leyo masinyazana nje.
Pho kwenziwa njani khonokho ukuthi kulungiswe moya?
Kuyakhulunywa baba, ngenxa yokuthi uhulumende wesaba ukuthi nxa singathi siyayekethisa leyi rate sisuke lapha ku-1-to-1 siye ku-1-to-4, bayesaba ukuthi engxenye imiholo yabantu le ntengo yezinto ingasuka nje kube yisavunguvungu, isavunguzane sokukhwela kwezinto. Kodwa lokho kungenzakala, kodwa nxa sikhulumisana sisithi ukuthi sizawuphatha kanjani, kube yi-program eyama-9-12 months ukuthi siya ngapha, yikho esikuxwayisa khona. Ngoba lokhu isivalo lesi imbiza leyisibila ungabe lokhu incunde vele uvale ngesivalo ungakhathaza phambili.
Siyabona njalo ukuthi okuhluphayo kakhulu i-bond note, indaba ingalahlwa moya.
I-bond note yinto encane ngoba into enkalakatha yila ama-balance okuthiwa o-RTGS. I-bond nxa selikhangele engxenye i-circulation iyabe kule 400 million, but lawa ama-electronic balance imali esithi RTGS leyo ichaya kuma-11 billion, yiyo yinkalakatha. Lokhu ngumdlwana lokhu i-bond note. Kwesinye isikhathi yathola ukuthi i-400 million leyana hafu isemabhenki, 200 million yaziwa njengamabhenki. So imali encane kakhulu esekulethake. Into ekhathazayo yileyi mali inkalakatha esithi ngama-electronic balance.
Kodwa kuyalungiseka khonokho.
Ye, kule ndlela sesithe saxwayisana noprofesa ukuthi singayiphatha njani. Inkulumo yakhona yilokho isiya phambili. Kodwa kumele sikhulume lo muntu wonke nje, amapensheni, amakhampani, uhulumende. Kumele kuhlalwe sibili kube lidala. Nxa singakhulumisana nje sisizwisisane ukuthi sesisenzani, kungabi lo munye ohambela phambili kumbe njani. Sikhulumisane nje, into yakhona iyaphatheka ngenxa yokuthi iZimbabwe nxa sikhangela ilizwe eli-exporta 7 billion ngomnyaka, asiyonto okumele siyethule. Kumele sikwenze nje ngendlela ngemfanelo sikuphathe sathola ukubhalansa. Then ubugcwelegcwele of course yenye into ephambanisayo eyenza ukuthi izinto singakhanyi.
Ngathi-ke khonokho-ke nxa sikhuluma ngobugwelegwele moyo, siyabona ukuthi kuyahlupha kakhulu. Kodwa kudala abantu baqalise ukukhuluma ngakho abakuhulumende, indaba bengakubamba esidukwini kuhle kulungiswe khonokho.
Into yakhona yokuthi into iyahlupha ngoba ubugwelegwele kuphathwa kule mbaxa ezimbili, kulalowo othatha imali nalowo onika imali, and abantu bakhona kulocebela omunye. Nabe kuyinto ephansi engakhanyiyo, kungela muntu owaziyo ukuthi imali zakhona zigeleza zisiya ngazo kuphela. So yikho kuhluphayo. Kodwa ngibona ngani sibili sesifike esikhathini sokuthi wonke umuntu sebona ukuthi ukuphatha solunyikinyeka nxa singayekela ukuthi sikulungise akusela sikhathi.
Ye, kodwa-ke kusiya ngesikhathi kuzalunga yini kungakafiki ukhetho olubuyayo kuma-2023 khonapho?
Kumele siluphathe 2023 kasingeke siwubambe nxa singakulungisanga.
Pho kungenzakalani nxa ukuthi kunjalo?
Angenxa umkonomi awumkonomi nxa uzovuthuka kuzahluka. So kumele sihlale phansi sibili sixoxisane njengamadoda nabomama sibone ukuthi siyakulungisa. Ngoba angiboni ukuthi singakuyekela kunjalo sithi hhayi asibe nisihamba kunjalo. Hhayi, sesifike naphana sibili ukuthi sokumele kuhlale phansi kukhulunyiswane, kuzwisisane, sithole uncedo, silungise ilizwe. Ngoba ye lapho esesifike khona sibabe sisebenza sesike uma-10 years kulolu hambo, sesifike laphayana sinele ukuthi kumele kukhulunyiswe, kulungiswe njalo, athi kukhuluma kuphela.